Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi. Abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle koBulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi. Isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe sisuswe koZwimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa avimbe odokotela ukuthi batshengisele esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje bekhonona ngokunyamalala komunye wabo udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Igotha limela inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uMnumzana Douglas Cotard, uthi umthetho wePublic Order and Security Act uvumela inhlanganiso zezisebenzi lezokholo ukuthi zitshengisele laloba yisiphi isikhathi. Kodwa amapholisa avale imigwaqo yesibhedlela seParirenyathwa evimba abakade betshengisela ukuqhubeka befola. UCotard uthi lokhu yikwekufulwa kwelungelo loluntu.
Yeah, well, it's extremely concerning that rights are being violated.
Kuyadanisa ukuthi amalungelo kaZulu ayephulwa. Umhlangano esiwenzileyo sivumelene ukuthi umthetho wePosa awubambi inhlanganiso ezifana leyabodokotela. Okwesibili sithe, nxa amapholisa esisabela ukuthi uhlelo lolu luzagcina luqhutshwa ngabanye abantu abangayisibo bodokotela. Kungumlando wamapholisa ukuthi odokotela bavikelwe kulabo bantu. Kodwa ukwalisa kwabo ukuthi batshengisele akukho emthethweni.
Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana uBhadaya Moyo utshele umhlangano lentatha lezindaba emahofisini akhe ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuletha odokotela bebutho abeZimbabwe Defence Forces ukuthi bazoncedisa ezibhedlela. UMoyo ukhuthaza odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ngesikhathi uhulumende eqhuba uphenyu lokudinga uMagombeyi.
No, so we'll keep monitoring. I want to, as usual, encourage our workers.
Ngifuna ukukhuthaza odokotela bethu ukuthi babuyele emsebenzini. Ngesikhathi uphenyu luqhutshwa, sithakazelela usekelo esiluthola kulabo ababona ngokuvikelwa kwesizwe. Basithembise ukuthi bazazincedisa ukuze odokotela bethu babuyele emsebenzini.
Umama esibhedlela seParirenyathwa eHarare namhlanje ubungamuhle izihlobo lezigulane bekhonana ngesimo esibi esidalwe ukukhalala umsebenzi kwabodokotela. UMnumzana Tawe weMere ngomunye wabakade bezobona isihlobo esigxotshwe imota ngempelasonto.
Zvakatodhakwa zvinhu zvacho nehansi kutombobuda kana kutomborapwa.
Kunzima, akula lutho olukhona. Akakelatshwa kusukela ngensonto lapho angene khona esibhedlela ngemva kokuba egxotshwe imota. Akula sizo aseke waluthola. Ngitsho lo dokotela useke wamelapha. Sekufuna ukuthi uhulumende ancedise.
UMnumzana Brian Wobe olomntwana oseParirenyathwa uthi unyawo lomntanakhe seluzele ubola esesibhedlela.
Andazona umwana so akurwara akatsikwa nemota nesekuti. So akatsikwa gumbo nembabvu.
Ngibuye ukuzebona umntanami owagxotshwa imota. Wayephulwa unyawo walinyazwa ikhanda lembambo akakelatshwa. Unyawo lwakhe selubola kungela sizo alutholayo. Sizama ukucela uncedo kodwa akula sizo esilutholayo.
Odokotela bebevele bekhalaza ngeholo eliphansi abalitholayo. Kodwa lokhu sokusuke kwangezelelwa ukuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Magombeyi. Ngimele iStudio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Ukusenjalo abongi lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle koBulawayo bamanyene labo dokotela ekukhalaleni umsebenzi besithi bazabuyela nxa isetholakele udokotela Peter Magombey yena onyamalale ngomgqibelo ubathabile masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abongi kanye labanye abasebenza kugatsha lwezempilakahle bebengasebenzi namhlanje besithi bami ndawonye labodokotela. Uzulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngesimo esisezibhedlela ngoba kusele abafundela ukuba ngabongi kuphela. Umnumzana Anthony Majongosi okhokhela inhlanganiso yabongi yesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals uthi bathethele linyathelo ngemva komhlangano abawenzileyo.
Sithi sifuna umunye wethu uDr. Peter aphenduke. Kathesi senza i-meeting, sifuna aphenduke. Angaphenduka siyahamba emsebenzini. But kathesi sisafuna ukuhamba emsebenzini. Funa ukuthi aphenduke ukuthi thina sihambe emsebenzini. Ama-nurses lapha ngikho senza i-meeting lapha ukuthi vele sikhulumisane ukuthi siyenza njani kumbe sizogcina sithi vele lathi asisahambe emsebenzini until uDr. Peter aphendukile emsebenzini.
Umnumzana Ndumiso Dube ongumongi uthi ubona kufanele ukuba bame ndawonye labodokotela ngoba lokhu okwenzeke kuMagombey kungenzeka lakubo.
Lathi bengakwenza njalo ukuthi ukuthi bengakwenza kuyingqongubani phela vele umuntu osebenzayo. Okunye njalo yikuthi lo ngudokotela owathena wafunda khona empilo sifuye funda simkhangele. Okunjengangokuthi ngomunye wethu vele kungayisikuthi uyingxenye yenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association kodwa ke kungukuthi ngumuntu owavele wasuka kusona esisibhedlela. So mbona ukuthi akuyinto ebalulekileyo ukuthi lathi siphatheke njengabongi labongikazi bakulesi sibhedlela ekuboneni ukuthi la uyaze ezetholakale sihlanganise njalo ndawonye lomunye wethu esimthathelwe ngochuku olungaka.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Xolani Songo uthi okwenzakala ezibhedlela okwamanje kuyingozi.
Impilo yezigulane isengozini kakhulu, kuyinto enzima kakhulu ekhangelane lelizwe ngoba masikhangele kulokhu abakhona kathesi abaphethe abantu ngabafundelayo ke abafundela ke ubongikazi okusho ukuthi bona bayenelisa kakhulu ekwamukeleni izigulane bezihambise kungcwethi ezaziyo ukuthi zingaphatha njani lezo zigulane kusiya ngokuthi ziphatheke ngani emzimbeni. Kodwa ke okwamanje sokumele ukuthi zikhangele, ngakho ke kuyingozi kakhulu ngoba abakabi lalo ulwazi ebantwini labo abafunda kakhulu kibo. Yibo ke abangekho esibhedlela ukuthi bababonise indlela lokuthi kwenziweni.
Uqhubeke ethi kuyadingeka ukuthi ingxabangxoza esezibhedlela ilungisiswe masinya.
Kubonakale esinye isigulane siphela ke siphela umoya esise-ambulesini besazama ukuthi basincedise ngoba ke kuyizinto zonke ziyingxabangxoza besazi ukuthi akula muntu ozathi ukuthi enikeze ke leso sigulane usizo ngendlela eqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Ngakho ke isikhathi yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhangeleleni isigulane ukuthi khona samukelwe siphiwe ke uncedo ngendlela efaneleyo ukuze ke into zihambe kahle. Ngakho ke yinto okumele ukuthi ikhangelwe kakhulu ihlolisiswe ke ngeso elikhaliphileyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lona oluyilo udaba oluletha ke lokhu kuxokozela lokungahambi kahle kwezinto.
Unkosikazi Nancy Ncube obeyedinga usizo esibhedlela uthi uhulumende ngabe uyabazwela ngoba bathwele nzima.
Umumo osesibhedlela namhla la wawuyeni futhi bengisithi mphenduke lo mntanami njalo sibone iplani njengoba lanamhla asilalanga. Khathesi nanku amanensi akusela manensi akusela muntu kugcwele ama-student nensi. Angazi ukuthi sibili uhulumende ngabe uyazama ukuthi engenele sibone ukuthi kwenziweni nxa kunje. Hayi bakithi sizweleni bakithi, zamani lokhu abakufunayo zamani ukuthi belingani liyakulungisa. Khanyelani nampo abanye sebefele ezibhedlela, nampo abanye balimele na. Hayi kambe shiwa bakithi, hayi bonani ukuthi lizama iplani bakithi hulumende.
Udokotela Solwayo Ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo namhlanje wale ukuphendula imibuzo yeStudio 7 esithi isimo esikhona okwamanje sesiyingozi ngemva kokunyamalala kukadokotela Magombey. Uhulumende useveze ukuba uzaletha odokotela bebutho ezibhedlela ukuze bazoncedisa izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile masuku.
silokho sikudaba olufanayo. Ukuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi sokudale imibuzo eminingi, abanye besithi engabe wazicatshela nje ngenjongo yokugcona uhulumende phambilini kokuthekelwa kwelizwe isikhonzi se-United Nations esibona ngelungelo likaZulu. Lokhu kulandela ukulandula lomlando okwenziwe nguhulumende osethe inhlangothi zonke zomvikela seziphakathi kokucwayisisa ukuthi kungabe kungobani abenza lesi isika. Umfundisi Angriston Sibanda ngomunye wabathi ukuthunjwa kwabantu elizweni kumele kukhangelwe ngelihlo elihlakaniphileyo ngoba kungabe kungayisikho ukucatshangelwa ngabaningi okungabe kusenzakala.
Bona ngani kungabe bekhona abanye laba sebe-abductor bethemba ukuthi kulesevele esaziwa ngokuthi le-abductor labo sebethathe advantage ba-abducte be-abductele ukuthi bese kuthiwa umhlaba wokusithela uhulumende lowo uvele uyaziwa ngokuthi uya-abductor ama-sanctions abesesanda eZimbabwe kumbe bese kusuka le-international intervention labo bantu futhi bangabe benjongo yona leyo. So ngoba kangizwisisi mina ukuthi kukho ama-CIO nxa kuyiwa-abductayo udokotela abe abdakthelani akula ngqondo ngalo kuthiwa kumbe ku-abduct umuntu onjengotendayibiti oyaziwayo ukuthi ngoyokhokheli i-opposition ngabe siyazwisisa. So nxa eze-abduct udokotela ozisebenzelayo lokuthi oyi-trade unionist akula ngqondo. So mina ngicabanga ukuthi kumele uhulumende olomlando wokuvikela izizalwane zozelizwe ekugangeni okunje kumele angene sibili deeper izigangi lezi zibotshwe nxa kusine-Boko Haram khonapho eZimbabwe akwakwazi bani ngoba uku-abduct umuntu kuyikubi kuyinto embi kakhulu ongamelanga ivunyelwe. Futhi ngabe kuya ngami ngabe nje sonke izizalwane zeZimbabwe sonke siyaphatheka ekukhankaseleni umkhuba woku-abduct abantu, umkhuba wokunyamalalisa abantu. Njalo siyakhulekela ukuthi udokotela lo onyamaleleyo uNkulunkulu amgcine bamlethe laba abantu abamthumbileyo.
Kodwa lokhu ke okukhulunywa nguhulumende ukubana kulalokho abathi yi-third force, uvumelana lakho yini?
Mina ngithe mina uhulumende angabe kunguye u-abductayo, kungabe kuyi-third force ya-abductayo, kungabe kuyi-opposition ya-abductayo, kungabe kuyo ngabantu abazi-abductayo ngoba kuyabhadala phela eZimbabwe. Akwakwesibona amadona lawa amanye amadonas ayezithutha ayapha abantu izimali abantu bangaba-involved entweni ezinjalo. Kodwa ngithemba ukuthi kulokho kukadokotela in particular akusokho lokho kumele badingwe laba bantu. I-third force ingaba khona okwamaqini ngoba baningi abantu abalento abalesandla kumbe abalezinto abazikhangeleleyo ngeZimbabwe. Kulabanye abangafuniyo ukuthi iZimbabwe ithuthuke ithuthukiwe phambili. So bangakwenza khonokho njengoba nishile ukuthi eNigeria kule Boko Haram layiya-abductor abantu banyamalale. So kuyafana na-ke ingabi khona i-third force kasingaruli out sithi ngoba siyakwazi ukuthi uMnangagwa nguye waziwa ku-abductor enxa ezinjengoba sekhulile la enxenye usebona ukuthi yena kasiwatshintsha isitayile akasa-abduct usezisoft eziwulu. Sekunabanye asebesenza umsebenzi wakhe ayejala ukuwenza kudala. Kule possibility yona leyo ngoba nguhulumende kumbe i-third force kumbe i-opposition ivela labo bantu bagangile kumele babanjwe babotshwe bageziswe.
Manje singathini nxa sikhangela umumo okhona wona elizweni lakhona lokhu okwenzakalayo, kakhulu sikhangele ukubana kulesikhonzi se-United Nations esibonana lo daba olufana lalona lolu lelungelo loluntu?
Kule possibility yakuthi kulabanye abantu abafuna ukuthi ilizwe leZimbabwe lingcoliswe abahambe bathumba udokotela bamnyamalalisa ukwenzela ukuthi isikhonzi lesi se-United Nations nxa sibuya sifike sithi thina abantu eZimbabwe bayanyamalala. Futhi iproblem esilayo yikuthi osikhokhelayo uvele naye ungcolile, izandla zakhe zingcolile negazi labantu. Manje lami silalisazi fana kungayisuke ngoba yena uvele lihlelo laziwayo bonke abantu sebebacabangela yena, yilo uhlupho esilalo. So kuphosible ukuthi bakhona abantu abanye ade bekwazi ukuthi isikhonzi se-United Nations siyeza basebesenza leyo nto ukwenzela ukuthi nxa ibuya bahlazela kuthiyena eZimbabwe kuyiZimbabwe imbi eyabantu bayanyamalalisana, uhulumende uyanyamalalisa kodwa kungela evidence yokuthi ngukhulumende ngikho ngokunye okungenzakala.
Ubona ubufakazi bukhona na obukhomba ukubana bakhona abanye abake bazinyamalalisa?
Kanti njalo asikabutholi njengoba sifuthi ukuthi ubufakazi bokuthi abathumbeli ama-CIO yibo abathumba abantu singakabutholi. Sifuna ukuzwa kuthiwa abantu abangu-4 kade behlomile basuke bathumba umuntu bese thina bebesigijima sithi thina abantu labo ngabantu bakahulumende. Asinabo futhi ubufakazi bokuthi nguhulumende futhi asinabo ukufakazi bokuthi akusuye uhulumeni.
Lo umfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Isidumbu soye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe sisusiwe ezimba sisiwa emzini wakhe weBlue Roof oseHarare namhlanje. Kubikwa kulokho kulokudonselana phakathi kwabemuli yakhe ukuthi sizagcinwa ngaphi ngaphambilini komngcwabo. UPrathi Sectis Jeremiah usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ukudonselana kwabemuli zikamnumzana Robert Mugabe ukuthi isidumbu sakhe sizobekwa ngaphi kusalindwe umngcwabo kuvimbe ukuthwala kwaso sisiwa eHarare izolo njengokuhlela abakade bekwenzile. Isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe ongumzukulu womufi uvumile ukuthi akula asebekunqumile ngokuthi sizogcinwa ngaphi isidumbu.
Kathesi suka lapha siqonda eBlue Roof eHarare okulapho ke okuzaphunywa ke lalesi sinqumo sokuthi isidumbu sizongcwatshwa ngapi.
Mnumzana Leo Mugabe ulandule imbiko ethi isidumbu sikaMugabe sizokuyagcinwa kweleSingapore lapho abubhele khona mhlaka 6 Mpandula.
That is definitely not true. Papa vanhu vane manyepo vanonyepa kuSingapore afana manyepo.
Lawo ngamanga aluhlaza tshoko akula sidumbu esizabuyela eSingapore akulanto enjalo.
Uyisekazi womufi uGogo Josephine Jarija uthi akaboni okubi ngokuthi kuthathe isikhathi eside kangaka uMugabe engakangcwatshwa.
Simudangari mukuru pachizezuru chikachakari tisinodari chokwadi chaizo chivani chaizo chizezuru chakati madzitateguru.
Njengomuntu omdala kulungile ngempela ukuthi kuthathwe isikhathi eside kangako kusenziwa amalungelo okumngcwaba.
Abantu abaningi bathi njengoba uMugabe obesekhule okwesikhathi eside ngabe abemuli bayachiyana lokudonselana bamyekele aphumule. Uhulumende uthi umsebenzi osuqalile okwakha ithuna lezinga laphezulu lapho uMugabe azangcwatshwa khona. Kodwa kuzathatha isikhathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxedes Jeremiah.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela ukuqoqwa ngabasemazweni besekela odokotela abaveza ukuthukuthela kwabo ngokuthunjwa kukadokotela Peter Makombeyi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukutshengisela kusolwa ukuthunjwa kukadokotela Peter Makombeyi sokuchaphakelela semazweni angaphandle. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi zizatshengisela ngeviki ezayo emhlanganweni we-United Nations zikhalaza ngomomo oselizweni kakhulu ukuthunjwa kukaMakombeyi ukuthi kwelebhilithani lakho kuza kuba lokutshengisela ngomgqibelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani umnumzana Thokozani Maya ochasisa ngohlelo lwabo.
Sizabe silombhikisho okutshengisela ngokulahleka njalo lokuthunjwa kwabantu abakwenzakaleyo kudokotela uPeter Mudambayise ongiyena oyenze ukuthi abantu baze bangenele emgwaqweni.
Sizwa kuthiwa ukutshengisela lokhu bekuvele kuqoqiwe umnumzana Makombeyi engakanyamalala.
Yebo, khona be kunjalo umbiso lo kuvele ukukhona usukhotiwe ngoba besibikisela amalungelo abantu beeconomy team yaseZimbabwe engakhambi kahle okwamanje besithi siyokhalaza ngakho eZimbabwe embassy ngeSaturday mhla ka 21
manje baningi yini abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu ngoba kwesinye isikhathi sasizwe abantu besithi hayi uzokutshengisela kabafuna ukungena
ngilethemba mfowethu ukuthi bazoba khona abantu ngoba into esiyihlelile okwesikhathi eside vele lento besiyiqale before 3 months ago kuyihlela ngilethemba lokuthi abantu bazoba khona
kahle kahle kuyini elizaba likuphethe kumbe elifuna ukuthi kwaziwe yiziphathamandla zikahulumende
sifuna ukuyokhalazela ngokuthi abantu mabekhulunywa ama-rights abantu mabantu bekhuluma belezikhalo zabo uhulumende akwazi ukuthi abalalele hayi ukuthi aba-ignore mabekhuluma izikhalazo zabo njengamanje uhulumende kukhanya ngathi umuntu nomuntu ongathi uphikisana naye akavumelani laye so yinto esifuna ukuyokhalaza ngayo ukuthi akakasele ukuthi aphendule khona lapho ukuthi angazamane adisapise abantu mabantu bezokhalaza
Lo ngumnumzana Thokozani Maya isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseLondon. Umthethwandaba waphezulu wesule isinqumo sikahulumende sokubhadalisa abantu umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini. I-2% ngoba kubikwa wasungulwa ngokungekho emthethweni. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usungulele umthetho ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo ngemva kokugambela umthetho we-Income Tax Act omnyaka ka-2010. Udaba lolu lwakhwezwa emthethwandaba umnumzana Mfundo Mlilo olwela amalungelo oluntu njalo emelwe ngumnumzana Tendai Biti Igqwetha oyisiphathamandla sebandla le-MDC. Umnumzana Bithi uthi uhulumende ngasebenzisa umthetho we-Finance Act ukuthi aphikise isinqumo somthethwandaba kodwa lanxa engenza lokhu bazimisele ukulwisana lalumthetho. Ukuze sizwe kunenga lolu daba sixoxele umnumzana Kucaca Phulu oligqwetha njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele iParliamente lapho udaba lolu olwacutshungulwa khona.
Ngithanda ukuthi ngimcongratulate ngimhananisele ubaba uTendai Biti ngokuphumelela endaweni yakhe eConcord okwenziwa ngesikhathi ubaba uMthuli Ncube eqalisa ukukwenza esebenzisa ukuthiwa yi-statutory instrument kwakungekho emthethweni kodwa lokho akusho ukuthi uhulumende kasoze aqhubeke lokhu esithatha ama-2% lawana okwakuphikisana ngakho yikubana bakwenze ngokusemthethweni yini siza kuzwisisa ukuthi ubaba uBiti ngomunye wabantu abaseParliament ze legislate njalo ngomunye wakuwaphatha eze finance wathi ke eseParliament wathi indlela abayenze ngayo besebenzisa i-statutory instrument ukuthathela abantu ama-2% kwakulingana nokuthi bayataxa abantu akula muntu onemvumo yokufaka i-tax engayisiyo ngaphandle kweParliament so ubaba uMthuli Ncube wayesebenzisa amandla okuba nguminista ukubana athathe imali yakhe khona kumele ukubana acele eParliament iParliament kube sosuswa yiyo ekwenzayo so ngaleyo ndlela kutshengisela ukuthi ubaba uBiti wayekhuluma okuyiqiniso nokuthi uhulumende wephula umthetho ngokuthathela abantu imali engayanga kuma-representatives abo ukuthi ithathwe kusetshenziswa iParliament.
Uhulumende engasebenzisa ukuthi kwalandela umthetho we-Finance Act. Bengakwemukela yini emthethwandaba?
Babe besitsho ukuthi balandela i-Finance Act endala. Kodwa phela i-Finance Act kayikho ngaphezu kwe-Constitution. I-Constitution ithi abameli babantu abangama-members of Parliament yibo bodwa abalamalungelo okwenza izindaba ze-tax njengoba ngumember of Parliament wenkulumane. Uzakhangela ukuthi abantu benkulumane kulungile yini ukuthi bathathelwe i-2%. Abebuhera kulungile yini ukuthi sithathelwe abantu. Kodwa mana ngitshele abantu enye into ezayo. Akusho ukuthi lokhana bazayekela ukukwenza. Ngenxa yokuthi ngemva kwakhona lokhu, kule-Finance Act, Finance Act number 2, eyapaswa yi-Parliament, eyayivumela ukuthi baqhubeke bethathele abantu ama-2%. njalo yayile yalomuca ovumela ukuthi bathathe bebuyela emuva okuthi ukuthi ukwephula umthetho lokwana abakwenzayo bahle bakukhava ngokufaka umthetho we-Finance Act ufakwa yiParliament uthatha imali ubuyela ngemuva. Kuzaqhubeka lokho kodwa okuqakathekileyo ukubana ubaba uBiti utshengisele ukuthi uhulumende uMinister of Finance ngumuntu ozimiseleyo ukuthi ephule umthetho ukubana athathele abantu imali.
Lo ngumnumzana kucaca phulu igqwetha njalo isiphathamandla sebandla le-MDC emela inkulumane edalele ePhalamende. Umbiko wesanda kwamukela uvela ke kumphathi ntambo umnumzana Mthuli Ncube uthi uyagcizelela ukhonywa umnumzana Phulu ukuthi kubazaqhubeka bethatha imali imthelo lowo. Uthi yena ngesilungu, the judgment will not affect the collection and levy because the collection of the tax was validated by Parliament under the Finance Act. Ngakho ke lokho kutsho ukuthi akuseyi ukuthi kumiswe lolu hlelo ngesiphangephange kodwa lizaqhubeka ke lo lithathwa leyo mali. Kulamaqembu omdlalo wenguqu alichumi lasithupha angene kumncintiswano walonyaka oyinkezo yeTownsend and Butcher wona ozaqala ngempelansonto ezayo. Intathe yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenkezo yeTownsend and Butcher ungena kumnyaka wamachumi ayisithupha lambili lonyaka njalo uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani liqhutshwe namhla emini. Lo mncintiswano wamaqembu adlala kwisigaba esaziwa ngegama elithi Area Zones wona ahlanganisela isigaba esilodumo esebulawayo Amateur Football Association kumbe iBAFA ngamafitshane. Yisiphathamandla senhlanganiso ebona ngokuphutshwa komdlalo webhola lenyawo kwele Zimbabwe yeZimbabwe Football Association kumbe iZIFA ngamafitshane uCharles Chunda yena omele isigaba sama-Area Zones ubonge kakhulu usekelo lwabeTownsend Nenbucha lona abaqhubekela phambili beluthwala ngesikhathi isimo somnotho singekho sihle elizweni.
Ama sponsors atholakali kunzima but uPete is with the love of football. Our Edutil family yakhe ilakho. They've got it to family. Even the children support cause yetu le.
Wabe ngumhloni chwa kulu mkose ukuhlela kuba amaqembu azadlala njani ngu-Alan Mpofu. Yena ungumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZIFA kulawayo province. Umpofu utshale ihlombe abaqoqi bomncintiswano weTownsend and Butcher ngokwenelisa kwabo ukuthola usekelo oluvela emolini yakoLeonidas.
It's good ukuthi kwenzakala njalo. You talk to uchairman weBAFA and see ukuthi bona bayenze njani. But also that definitely next year for our cup, there are 1-2 people we've confirmed to support them. The provincial cup here to next year probably will be a season open.
Amaqembu angene kumncintiswano walonyaka ngaguqela eleMpilo United lona elizadlala lele Unity Village, ele Victory Fellowship lona elizadlala lele Lockhart, ele Hilltop elizadlala lele United FC, ele Arnold Castings elizadlala lele Rebels, ele Matabeleland High City lona elizadlala lele Chronicle Nga, ele Willowgate lona elizadlala lele Joker, ele Safeguard lona elizadlala lele Lobels kanye lele Swendelani elizadlala lele Flying Stars. Umncintiswano walonyaka uzaqala ngeSonto mhla zingamashumi amabili lambili. Njalo yonke imidlalo izadlalelwa enkundleni eziphandle kwenkundla yePapa Fields. Kulunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu nansi impumela yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leCAPS United leselihlezi phezu kwengalani yesigaba sePSL ngemva kokunqoba elikwenze leHarare City nye 1 kanya. Limpumela itshe iqembu leCAPS United selilemiklolwa ngamashumi amane lowodwa. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leyada linqotshwe nge-2 kanya iqembu leBulawayo Chiefs. Okuyimpumela itshe iqembu leChiefs imiklomelwe ngamashumi amabili lowodwa kodwa lilokhu lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalani. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Sesemaphethelweni ohlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.